isigodlozeme lika eRR sethule umbiko othi akulunganga ukuthunjwa kwabantu abalwela ilungelo labo ngesikhathi ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilungiselela ukuthengisela emigoqweni kusasa likhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ilizwe leMelika lithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa acothoze ukuthunjwa kwabantu abafisa ukulungisa konke okubi okwenzakala eZimbabwe. Unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa nguChamisa, uthi kwephula inhliziyo ukuthunjwa kwabantu.
Simadolo nzima ukuzwa ukuthi silwejaha elikhankasela amalungelo oluntu kutatenda mombe yarara. Ukuthunje ngabantu akade behlome bephelele. Bathe sebemthumbile bamtshaya bemtshayela ukuthi abatshele ukuthi ukutshengisela esiza kwenza njengebandla leMDC ngolesihlanu lapho esifuna ukutshela uhulumende kaMnangagwa ukuthi abantu sebesidla imbuya ngoludo.
UMakhumalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele ayekele ukuthumba abantu.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kamnangagwa lokhu lesifiso sokubulala abantu. Njalo umhlaba wonke jikelele usubonile iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla leMDC ukuthi ibandla lezana umsebenzi wabo yokubulala abantu, ukudlwangula umama, ukudubula abantu lokwephula ulungelo loluntu. Sicela umhlaba wonke jikelele uvula amehlo ngesihlalo ukuze libone iqiniso ngoba amandla esilawo njengabantwana baseZimbabwe amanye ngawokutshengisela ngoba sesikhulumile baqamulela isigodo endlebeni. Thina esikufunayo ukuthi kukhumisane umlotha kodwa bona kabafuni. So uZulu kumele abatshengise ukuqakatheka kwamandla kaZulu njalo lokuthi ilungelo loluntu lukaZulu kaluhlonitshwe. Njalo thina njengebandla leMDC ukutshengisela esiza kuyenza kasidingi msindo, sidinga ukufikisa iqiniso kuhulumende yezanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Michael Ndiweni olwela ilungelo likaZulu njalo oyingcweti kwezombusazwe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu le indaba engani iyayithusa kakhulu ikakhulukazi nxa ilizwe likhangelele ukuthi lizama ukuthi liphinde lidlelane lamazwe omhlaba abathi ngesithiwa i-re-engagement ngoba nxa ukhangele ukuthunjwa kwabantu lokutshaywa lokuyangiswa lokhuyana kuyikuhlukumeza ilungelo loluntu esithi international crime i-torture. Siyakwazi ukuthi le-convention on i-torture ethi abantu akumelanga athotshwe kumele umuntu nxa eqala aboshwa athole isizwe kodwa nxa sibona senzakala eZimbabwe lokhu kusho ukuthi lizwe nxa kunjeke selephule umthetho womhlaba kuzaba nzima ukuthi sithole impumela kulokhu esikwenzayo kokuthi sizame ukuthi sidlane namazwe omhlaba njengoba besijezi zomnotho ama-sanction kungabangela ukuthi kathesi ngelizwe leli lithole selisethezwa futhi amanye amacala okuthi kunoza ilungelo loluntu ngendlela engibona ngayo mina ukuthi ngabe kuyamiswa lokhu ukuthi abantu bahlukuluzwe abantu bakholise ilungelo labo nje njengoba libhalwe kuthekelwa somuntu seZimbabwe ukuthi uze lokhu hhayi kutshengisela ukuthi hhayi sesisehluleka ukuthi silandele isilo sombuso elizweni.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kamnangagwa kuthiwa uthumba abantu abasekela ibandla leMDC elifuna ukutshengisela emgwaqweni.
Angilalwazi sikuthi abantu abathunjwa. Ngizamile ukuwudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo. Sengikuzwile ukuthi lilombiko njalo kodwa nginanzelela ukuthi mhlawumbe ngabantu abakhipha imibiko engayisiyo bezama ukungcolisa uhulumende besenza khona okungabomo izinto zangabomo nxa ngibona konke khona okuphumayo ukuthi kulezinto ezinjengalezi. Ngibona ngani okukhona nje lokuthula angazi ukuthi kathi laba abantu bakuthatha ngathi bona bathi kulabantu abathunjwayo.
Ugawule uthi kungaba khona abantu abagangileyo abenza lokhu uhulumende engakwazi. Uthi uhulumende ukhangele konke okwenzakala elizweni njalo ukhuthaza ukuthi abantu bakhulumisane ngokwenzakala elizweni ukwenze ukuthi kulungiswe konke okubahluphayo.
Okwayizulu lokwana ukuthi abantu bathi bona bayatshengisela bese begijima begcwala imigwaqo besenza into zokulutha beshatha impahla zabantu beshisa impahla zabantu besenza yonke into enjengayonaleyo. Hhayi, ukubona kanye kubona kabili uhulumende wakubona lokhwana kasoze kwenzakale futhi abakhangela ngezokuvikela abantu konke lani yonke into enjengale bazakhangela bebona ukuthi konke abantu bavikelwe sibili ngokupheleleyo yiko ukhulumenda inyathelo lithathayo okunenge ngikubonayo mina ikuthi nje akabe abantu bakhulumisane akule into utshengisela lokho kugijima lokho ayisikho abantu batshengisele ngokukhulumisana abantu bahlale phansi njengayizolo kanti kwehlulana ingani izolo lokho onkomo labomgabe besilwa izaphu lezanu kungabonwa bahlala phansi wakulungisa ngokukhuluma lesikhathi sedlulayo kwi-inclusive government eyaba khona phakathi kwamabandla amanye MDC lezanu PF kwahlala phansi futhi kwakhulunywa kwalungiswa kwehlele phansi azange sibone abantu begijima betshengisela ngakhonokho nanamhlanje futhi ukuze kulunge konke kunokwese kudingayo ukuthi kulunge njengamaZimbabwe asihlaleni phansi sikhulumisaneni silungise okusifanele njengelizwe ngithabele kakhulu ngibona ubaba uMalema ethumela imibiko efundisa abantu abangaziyo ukuthi hayi bantu lina ukutshengisela kwenu lokhu elifuna ukukwenza ayisikho lina ekwenu khangelani phambili lizwele abantu izinto zilungele abantu lisebenze ndawonye lilungisele ukhetho olulandelayo nxa lingazange linqobe kukhetho lolo oludlulileyo ngokunjalo yiko sokukhangeleyo bakithi akube njalo njengamazimbabwenzi ukuthi abe siyakhangela khona kokuphela kodwa imibiko lezo ziswelakale abantu abasizondayo bazabe lokhu ikhipha imibiko yokusixabanisa le mibiko yokusidiliza le mibiko yani engamanga engayisiyo engayisiyo qiniso ngokunjalo bezama ukuthi bangene ngendlela ezingayisizo bezophambanisa ukuthula kukhona ezimbabwe
kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazatshengisela emigoqweni kusasa bekhuluma ngesimo esibi somnotho.